umgcini sihlalo waleliqula umnumzana Kofi Annan utshele intatheli zindaba eHarare lamhla ukuthi kumele inkokheli ilandisele uZulu ngenza kumenzela khona hatshi ukujikijelana ngamazwi athukayo.
Okumqoka ukuba kawuvusi ladla lwabantu ukubathotshozela ngoba awazi ukuba bazokwenza kanjani lapho uthi wenze njalo. Ilizwe loZulu weZimbabwe kawakudingi ukuba babe belokhu bethotshozelwa bevuswa ulaka lwabo. Kumele belandele izivumelwano ezimunyethwe kugwalo lwe-Code of Conduct olukhuluma ngendlela abezombusazwe kumele baziphathe ngayo. Athi utshotshozela abantu.
Omunye okuquleleli unkosikazi Mary Robinson uthi ukhathazekile ngendlela inkokheli yeZimbabwe Electoral Commission ehlambazwa ngayo nguZulu ebulenjini bokuzilibazisa obunjenge Facebook lokunye okuthiyeneyo.
So this is not acceptable. Yes, you can criticize.
Asikwamukeli lokho thina. Yebo, lingachothoza indlela abezek basebenza ngayo ukuba baqina ngomthetho kakhulu. Kuyavunyelwa lokho. Kodwa ukubahlambaza ngayiphi indlela yezokukhulumisana akuvunyelwa.
Iqula leli lithe lanelise ukubonana lenkokheli yamabandla ezombusazwe encintisa kukhetho lukamongameli, inhlanganiso ezivela ilungelo loluntu kanye le-commission ebona ngezokuqhutshwa kukhetho elizweni izek. Kodwa lithi kalenelisanga ukubonana lowaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe owake wabavimba ukuthi bengazehlolisisa ukuqhutshwa kokhetho eZimbabwe, baqonqosele uZulu ukuthi aziphathe njalo ayevota ngobunengi lokuthula. Umnumzana Annan waye ngunobhala jikelele wenhlanganiso yamazwe omhlaba e-United Nations, kuthi ke uRobinson wayeyihloko kahulumende kwele island. Omunye wabo owenelise ukuya kwele Zimbabwe ngumnumzana Laka Brahim owaye ngumphathintambo obona ngezokudlelana lamanye amazwe kwele Algeria. Kusenjalo abenhlanganiso yamazwe akumanyano wezwekazi le-Africa owe-Southern African Development Community lamhla baphawule ngokusemthethweni iqula labazabona ngezokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe i-SADC Electoral Observation Mission to the 2018 Harmonized Elections Zimbabwe. Labo bakhuthaza inkokheli yamabandla kanye labalandeli babo ukuba bebovuma ukwehlukana imibono kungekho kuhlukumezana. Bakhuthaza njalo abezekhi ukuba baqhube umsebenzi wabo ngendlela engasolisiyo, inkokheli yamabandla layo ibe ngumzekeliso ngokuqhuba ukhetho oluhloniphekayo. Umkhokheli waleliqula umnumzana Tete Antonio ongunobhala omkhulu ugatsha lwezokusebenzisana labakwamanye amazwe elizweni le-Angola uthe kuqakathekile ukuthi kuqhutshwe ukhetho ngokulandela imithetho yelizwe leZimbabwe.
The democratic elections, if professionally managed,
nxa ukhetho lungaqhutshwa ngendlela kulondolozwa amalungelo oluntu, lulakho ukusiza ekuthini kube lokuthula lokuhlaliseka elizweni. Kodwa nxa lungasaqhutshwanga ngendlela lulakho ukubangela ingxabano enkulu.
Kodwa inkokheli yamabandla ezombusazwe ebikulo mkhosi ebalisa umnumzana Alpheus Mapranga unobhala webandla le-United African National Council isole kakhulu okwethulwe ngabamele i-SADC kulo mhlangano.
Abantu laba yinhlalayenza yabo le, bayaphongubuya bahlala lapha eZimbabwe. Ngiyabona laba abakufunayo lapha eZimbabwe bakuthakazela ukuthi iZimbabwe kule zinto eziningi ezokubona lapha eZimbabwe, kule V4s kulani lani. Ngiyabona izinto yikho lakho abakulandayo sibili, ngoba ukuyindaba yama-elections izinto ezimele bazikhangele sibili, angiboni bezikhangela mina.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Thabani Tigere umkhokheli webandla le-Economic National Democratic Party.
Abalancedo abalasizo ebalalo kuma-elections, they're just therefore ukuthi bazobona ukuthi kuhanjwa njani, ukuthi kuvotwa njani.
Kodwa abe-SADC laba bathi bona basebenza ngokulandela imithetho yelizwe lapho abahlolisisa khona ukhetho. Iqula lakuqala elizothatha isikhathi eside leza kuleli mhlaka 7 Ntulikazi, kuthi-ke elizohlala insuku ezimfitshane lona lize kuleli mhlaka 18 kuyona le inyanga. amalunga okuqulaleli avele kwele Democratic Republic of Congo, Lesotho, Namibia, Malawi, Mauritius, Mozambique, South Africa, Tanzania le Zambia. Leli qula lithembise ukuzakwethula umbiko walo wangemva kokhetho mhla ka 1 Ncwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.